VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mbalazi 2019 uKibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnyaka oka 2019 ubungumnyaka okade sigcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans, kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka 2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko.
Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe.
Ikhisimusi leyi ikhisimusi nje ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni.
Abantu abaningi bathika basoze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe. Ngaphandle kokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo, abantu abaphose befike kuzigidi ezisitshiyangalombili 7.7 million bahlaselwe yindlala njalo badinga usizo lokudla. Amafutha ezimota lamagetsi lawo ayasilela elizweni. Ngokunjalo iMDC ithi inengi kalisoze libe lenjabulo ngekhisimusi yalonyaka. Ithi njalo ubuzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa leli bandla lithi uZulu kamelanga alahle imbeleko ngokufelwa, ngoba ubuzima bonke lobu buzaphela lingangena embusweni. Sixoxele sikhulumeli seMDC kumnumzana Daniel Molokele.
Benginayo umongameli u-advocate Nelson Chamisa, sihambe savakatshela abantu abagogekileyo, labantu abadala, labantu abazintandane, ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Umbiko ovela ku-President Advocate Nelson Chamisa, maZimbabweans, umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade sigcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans, kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi. Sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale silayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki, yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe, kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-development azwayo, kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini, siqede umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lo lamlankunzi. Bona abezanu baqede umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions, kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini sokuzaba lomlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe uPresident Mbeki, kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma, ngoba thina njenge-MDC siqede umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye. Ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue with an international mediator or mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinhle for amaZimbabwe ukuthi uPresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthini sizovuna kwelinye ilanga. Singathi uPresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama uPresident Mbeki ukuthi sokuzaba lenguquko eZimbabwe, ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even two weeks ago iZANU-PF zikhuluma ukuthi asifuni umuntu emzini ukuthi abe ngomlamulankunzi, kodwa namhla nanko uMbeki ukhona. So kolokuthi uMbeki ubuyile lo President Obasanjo uyide bobabili ngamahlola nyami ukuthini sokulo kutintsha kwengqondo kumbe komqondo uSadat la ku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions yindaba yani yokuthi amaZimbabwe asebenze ndawonye. So sicabangela ukuthi umnyaka ozayo yindaba eyabe inkulu ukuthini national all-inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela impilo ibinzima ebantwini abaningi lonyaka ngenxa yokutshabalala komnotho. Uthe okudingakalayo ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwabezombusazwe okugoqela abebandla lakhe lele-MDC.
Sizikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kodwa engikukhangeleleyo ukuthi hayi ikhisimusi esiyangena kilo alilihle sibili iyakhanya ukuthi kulokusilela sile okumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu. Umumo esiyokathesi ngokuthi sikhulumisane njengamazimbabweni, sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe njengoba izimbabwe nje la mabandla ezombusazwe amaningi. Ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo lokona kuze kubunje uhulumende womanyana. Kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselele ukuthi kubunje uhulumende womanyana, ithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalisangaphi. Ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni, bakhethe ukuthi bafake abantu phambili. Ngoba mina ngithi abantu kuqala, abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwa abantu nxa bengapha abantu bengahlala bebuthi izihlahla yini.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-ZANU PF ubexoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuyadanisa ukuthi kazisoze zibe lekhefu lekhisimusi elihle lonyaka ngenxa yokudula kokudla, uswelakale kwemali lamafutha ezimota lokunye eZimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni. Abanye esixoxe labo besesilindoleni samabhasi athwala uZulu eRenkini Country Bus Terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje it's just a date ekhona vele ekhalendeni. Ayisafani lekhisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sibe nemudi yekhisimusi. Khathi sivele ubona abantu kuyazihambela, abantu balala emabhenki. There is no mood for Xmas. Balala emabhenki, balala kuma fuel queues, izinto zikhwelile ezitolo. Ikhisimusi yangikhona ingapi? Akula khisimusi. If lapha ekhaya lapha sikhona koBulawayo lapha kwentuthu ziyathunqa, le ntuthu zangikhona kazisathunqi ngoba vele sihlala ngalamagetsi. Ikhisimusi yangikhona ingena ngakho.
Unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka.
Isiphombo ukuba lilanga nje, ilanga elingelaminini ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana le mndeni yabo bekholise. Ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaprayisi, lekuswelakala kwezinto, lekuswelakala imisebenzi. Njengoba sonke sazi ukuthi i-economy yethu inzima, abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezijiyeneyo ukuze bethakazelele ilanga.
Unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu lekhisimusi.
Umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancitshanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilakho. Nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane.
Abatshayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu lekhisimusi. Umnumzana Onwe Msimanga ongumtshayeli wamabhasi eRenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka.
Hayi, thina njengathi ngapha kwematekisini sineproblem eyi-1. Ibhizinesi esisiqalile nje uDisemba hayi kithi ngathi lo. Ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala bathi imali kayikho, nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona. So hayi, sacela nje ukuthi lathi ngani i-government iyasibhekela into eziningi, sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport.
Omunye njalo umthayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTemnan. Ngabe kumabantu. So kare zenzonto imoto azimile zingazi. Yafika 10 kona. Ngakhela imali yokuthi wonke imoto azimile. Ukuthi nje September wakhona awuthini. Mhlawumbe ukuthi uthole abantu i-trip phela abantu ababhadala imali ezigcwele.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ithukela liyadula, okudla konke kuyadula, ischool fees iyadula, ukuya ezibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona ifiweli amafutha ezimota ekhwela njalo nje eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe sithi iZimdola, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhu zidula izinto kube lekhrisimusi embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili ale ngxenye amadola eZimbabwe i-$250. Kade behlawula amachumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo iningi labantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bakhangelele ukuthi bazabe besebesekhaya ngosuku lekhisimusi besidla okutshiyeneyo lezihlobo labangani, kungakhathalekile ukuthi kuyaswelakala izinto ezitshiyeneyo ezinjengemali. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg.
Lo ngithemba ngiwani ozibiza isikolo seJwane elifisela ikhisimusi elithukela lobanje sithi impilo ibingalula kubo emazweni lonyaka. Ibesaziwa ngokuthi ukhisimusi qeda amadola, yaba ngukhisimusi qeda amarandi, kodwa lonyaka abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi isiphenduke ukhisimusi mabuya lendlala. Ngenxa yobunzima lobo banenge abangasoke benelise ukuya ekhaya lonyaka lobanje, bakhona abanye abahambayo. Umnumzana Sifiso Khulumani Ngwenya uthi loba kunzima liyakusa elangekhisimuse lesihlobo labangane ekhaya. Unkosikazi Silibaziso Caroline Ncube laye uyahamba eZimbabwe.
Into engijabulelayo ngizabe ngihlangene lezihlobo zami zonke kulo suku lokagogwami. Simenzela i-birthday party yakhe ekwanisa iminyaka 835. Uyisifusise ukuthi sonke abazukulu bakhe asijabuleni sonke.
Umnumzana Kodno Sibanda uthi nyakenye isimo simalele kwekhaya kodwa lo nyaka walile.
Abesekhaya ngijayiva khona ikhisimusi nabazali baba.
Umnumzana Aaron Dube uthi ngeke kwenze ukuthi kudlule ukhisimusi engangenanga esibayeni sakhe selabhusi athole ugazana.
Babe ngisidla nje iChristmas nengane zami sijabula singumdeni kungekho kubi. Ngibona abangani nesihlobo kade ngababona. Ngishisela bonke abantu iChristmas enhle nonyaka omusha.
Kodwa ke umnumzana Farai Good Mom Zembwe ngomunye wabathi umoya ubuvuma kodwa isimo somnotho sala.
Kungangcono okuyimadlanyana okuncane engilakho lokuthumela ekhaya basiza kade kunokuthi ngiyefika mina nginelalutho.
Kanti-ke esikolo seJohane kudlalade laso lele lithi abokufika sithi usizi ukuthi kweminye imizi kuyodlalwa ikhisimusi yalonyaka kungasangenanga njiva njengenjwayelo ngoba zabulawa kudlame lwezenophobia oluqhamuke lonyaka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapo.
Ulajoku namhla sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Nxa lifuna ukuthi lingena kuhlelo, thumelani umlayezelo kumbe inombolo zenu kuWhatsapp kunombolo ethi 0120246530318. Uze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezeMelika lokunye okutshiyeneyo. Umthethondaba kwele Saudi Arabia uthi kumele kulengiswe abantu abahlanu ababulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi eTurkey nyakenye. Abathathu bagwetshelwe ukuhlala entilongweni okwempilo yabo yonke. UKhashoggi wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi babethunywe indodana yenkosi yakulelo lizwe eyayizonda indlela ayeloba ngayo kumaphephandaba. Wayejale ukuchothoza uhulumende wakwele Saudi Arabia esithi ubuza ngochuku. Isidumbu sakhe lokhu singatholakali. Elemelika licabangela ukuthi indodana yenkosi yakulelo lizwe uCrown Prince Mohammed bin Salman wayelesandla kulokhu. Amapholisa namhla abegijimisana labantu abatshengisela emgaqweni kwele France abakhonona ngokuguqulwa kwendlela okumele banikwe ngayo ipentsheni. Abantu bathi umthetho lo uzabamosha kakhulu ngoba kasoze bethole impentsheni zabo ngemfanelo. Ingcwethi kwezempilakahle ezibona ngesimo sengqondo zithi kumele abantu bananzelele ukuthi abantwana balakho ukuba lesifo sengqondo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi kulakho ukumemetheka kokulimala kwengqondo nxa kungananzelelwanga umntwana esesemncane. Zithi baningi abazali abangananzelela ukuthi abantwana babo balomkhuhlane wengqondo kuze kuvele lokhu esekhulile. Enye yezingcwethi lezi uDokotela Chilo Rwafa Majamuse uthi kunengi okwenza ukuthi abantwana babe lesifo lesi. UDokotela Rwafa Majamuse uthi abantwana balakho kuveza kancane isimo sabo sengqondo. UNkosazana Thando Gwinji obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi uNational Coordinator enhlanganisweni ye-Activist Zimbabwe ulandisa ngokunye kokungenzeka empilweni yalowo mntwana esengumuntu omdala nxa engasatholanga usizo esesemncane.
I-depression is a real mental illness and ingayekelwa ukunanzelelwa iseselesikhathi umuntu wangkhona athole the appropriate help. Iyakhula izefike kulesona lesi stage sokuthi abantu baze bathathe imphefumulo yabo.
Lokhu kufakazwa yintatheli zindaba ezimele yodwa uLeopold Munende othi ulomngane owagcina ezivulala esesindwa ngumthwalo wokuba abazali babefuna asuthise izifiso zabo sikhathi sonke hatshi ezakhe.
Lo safunda sonke college wayeseswele umsebenzi. Eswele umsebenzi imuli ziyatshiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyazithi awudingi umsebenzi, uzihlalele, ngoba engxomngane wakhe abesesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza, yaqhasa ukumhlupha, yeye awudingi umsebenzi, ulamanga awudingi umsebenzi, waze wazibulala.
UMnumzana Sifelani Innocent, ingcwethi eyafundela umsebenzi ophathelene lezokusebenza kwengqondo yomuntu, njalo elilunga leZimbabwe Psychologist Association uthi kunengi okungaba yizibonelo ukuba umntwana ulesifo sengqondo.
Umntwana njalo uyehluleka ukuhlaliseka nxa sesike esibangeni sokubana uyehlule ukuthi uyeneliseka ukukhuzeka ehlale echume engehluleka ukuchuma ebe ngumntwana lwana ohlala ekhwela amatafula esenza konke okungakhangelelwanga etshaya abanye ekhala ekhahlela. Wonke khonoku ngokutshiyana kwakho silakho njalo zulu ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni. Yikuyini njalo okunye okungasikhombisa ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni? Yikwehluleka ukubumba ubungani labanye abantwana, lokwehluleka njalo ukuxoxisana lokudlala labanye abentanga yakhe. Khonoku nxa sikubona kusenzakala zulu silakho njalo ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni.
USelani uthi kunengi okungenza umntwana ahlaselwe imikhuhlane yengqondo okubalisa indlela umama aziphatha ngayo ngesikhathi ezithwele.
Nxa umama ebhema igwayi enatha utshwala ethatha lokunye okuningi okudakayo khonokhu kulakho ukubangela ukubana umntwana ezalwe eluhlupho lokungaphatheki engqondweni.
Uxwayisa abazali ukuba baphangise ukudinga usizo nxa umntwana engani ulomkhuhlane wengqondo.
Sikhangelelwe ukuthatha umntwana sihambe laye kulabo abafundela umsebenzi wokusebenza labantwana esibathi ngesilungu ngama-psychologists. Khonokho kumele sikwenze ngokuphangisa lapho esinanzelela khona ukubana umntwana engabe engaphathekanga engqondweni. Asekeleni ukuthatha isikhathi eside silokhu sibalisa sibhodale lale, kodwa ngesikhathi sikunanzelela khonokho asithatheni umntwana wethu esicabangela ukubana akaphathekanga engqondweni sihambe laye kulabo abafundela ukusebenza labantwana esibathi ngo-psychologists.
Abezempilakahle baveza ukuba lanxa liqonga inani labahlaselwa yimikhuhlane yengqondo eZimbabwe, lokhu akuthathwa njengemikhuhlane yonke ngoba uZulu ugxile kunkolo ezikulandulayo ukuba kungehlela umuntu nje. Iningi labantu lithi yimimoya emibi edala umkhuhlane lo. Kusuka kube nzima ebantwaneni ngoba abacatshangelwa kangako ukuba bengahlaselwa yimikhuhlane enje. Okwamanje ilizwe lilomuntu oyedwa ogxile kundaba zemikhuhlane yengqondo ehlasela abantwana obizwa ngesilungu ukuthi yi-child psychiatrist. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yakwazi lonke Zulu kandaba ukuthi khona manje isikhathi sekhefu leKhisimusi. Sicela lisithumezele imilayezelo yenu yama-audios lama-videos likhuluma ngekhefu leKhisimusi. Nanku okumele likwenze. Thumezelani ke kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-038-0318. Uthande mphinde futhi njalo. Nxa likuthi lingarekhoda ke ama-videos yenu lama audios yenu, kumele lisithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Nanku okunye okwethulwe ngabantu lamhlanje. Kuthe lingakhohlwa phela ukusithumezela kunombolo ethi 01-202-465-0318.
Ekhisimuso muhle, ekhisimuso muhle. Bantu bonke emakhaya linjani nabaseGoli? Hayi, siyabonga bantu bakithi, unyaka uphelile. Sengathi nje singabekezelela abantu bakithi siziphathe kahle sonke, singazange sibe nakho ukuthola ubungozi bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lo myaka omusha siwuqale kahle bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Nawe kusasa sifunde ukuhloniphana bantu bakithi, sifunde ukubekezelelana. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lani bosisi labo bhuti lifike ekhaya lincedise lapho ngoba lani asibona isimo sibi, izulu alikho. Singafika nje siwaphathise nje kiko konke nje okwasekhaya ngoba eish hayi simo siyasiyalela siyasiphika asivumi. Wathi ngiyafika nje bafowethu nani laphana umuntu evuke ekuseni ayebuye amasimo atshaye impela ukuthi ngawusuka lawe usale yokukhumbula impela bethi hayi isimo namhlanje ibiwe nje nguzibani. Hayi kuhle kakhulu, ngiyathokozisa impela. Lani bodadewethu laphana livuke lithila thwala amakhuba impela lesiyajawuga ntshompo lime impela kakhulu lime bantu bakithi. Ayisekho ngenye indlela lezulu lelomala ngalizobuya la lizothola kodwa sekulinyiwe kuyinto enhle kakhulu leyo bantu bakithi. Ngoba nje isikhathi sakhona sisiyalela sokuthi sihlale ekhaya sivume bantu bakithi. Siyezwa isimo asilaplani bantu bakithi, asinongeni loba kunzima kanjani sisiphila labo ubunzima lowo esibhekane nabo lo. Ah kunzima.
Mina igama ngiqhubekani akwampofu. Hayi indaba yeKhisimusi vele le hayi lilanga nje ngoba vele kulobunzima ukuthile kunjenja sihamba ungabona izihlobo ngazi ukuthi uhambe uyobona izihlobo uyazibona uthweleni bakubona ukuthi kubona kade vele wonilandeni ekhaya. Sesiyahlupha abadala ekhaya ngoba kulobunzima. Izolo ngingafika edorobheni vele akuthenyeki lutho vele ungaluhawukela. Gcine sesidlula sisiyadinga ukudla eBotswana. Ikhona lapho kuya kungcono khona ukuthi ungabale $200. Uyakwanisa ukuthi igrosali yonke sikuligwane but kodwa welcome to impahla zabantwana. Angeze uzigwanise. Siyamangala nje lama school fees nje ikhanya ayeza sendleleni. Izililo zodwa.
Laba ngabanye abantu abasithumezele ama-audio zakhe labo bekhuluma ngekhefu leKhisimusi. Sicela ukuthi lisithumezele ama-audios yenu lapha likhona kanye lama-video ukuze lizibone khonapho-ke kumabonakude njalo lizizwe emsakazweni. Isikhathi phela seKhisimusi khona manje. Lingakwenza lokhu lisithumezele-ke kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizaphinda njalo kunombolo ethi 01-202-465-0318. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi sileqembu lemabuza Express Band lona elisanda kwethula idlalade lalo elitsha. Untukamele Nkomo weStudio 7 kusipha lolu daba.
Leli lidlalate lemabuza Express Band elakuqala njalo lilesihloko esithi amalungelo. Leli qembu lihlabela liwele South Africa lanxa nje lidabuka kwamaninji ePlum Tree. Nangu umkhokheli walo uGivers Mabuza.
Usakela mina ngiqale 2016 ilabo bengisahamba negroup ethi iManage Express sarekoda 3 albums then kushileyo ngiyakala but sengivumele ngedwa.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi impilo iyantshintsha, mzalwane kanye lale ethi mntanami. Litholakala ngapi idlalade Mabuza?
Abafuna ukuxhumana nami bafuna idlalade ngiyanthola ku 0797205760 ebese WhatsApp even nakumakhozi number 1 ibe likuseyo le then ku Facebook Give Us L Mabuza.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli berumba ngithi ingoma isazokhala kakhulu ma elongeke support hayi incingo sazokhala kakhulu impela.
Baphuma ke enkundleni abafana bemabuza Express Band ngale ethi kulumhlaba.
Mabuza Express singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebezilazo lamhlanje uhlelo lwethu. Ibandla leMTC lithi abantu bangalahli themba ngenxa yokuhlupheka kweleZimbabwe. Abantu abaningi bathi kabasuze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Sikugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olubalulisayo ngoGibbs Dube ngisithi lingayikatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.